Soko izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Welamukela injabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 29/4/2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
silohlelo lwethu all-time mayor Christmas cheer fund lapho idolobho eliqoqa khona abafisa ukunika abadubekileyo njengoba kuyisikhathi seChristmas. Ngakho so namhlanje basiphile ukubana sinikeze izizalwane zakoBulawayo.
Ikansili yakoBulawayo lamhlanje isungule kusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Amaprovinsi wonke ayenza uzaphu akhona lapha. Sile diaspora, diaspora ikombina ikomprisa i-America ne-Europe. Le South Africa ikona lapha lama-10 provinces aweZimbabwe wonke silawo lapha.
Uqalile umhlangano omkhulu webandla lezaphu we-Congress lapho kulabantu abambalwa abaguqela uMnumzana Sibangelizwe Nkomo, indodana kaMuyi uMnumzana Joshua Nkomo, abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli webandla leli. Kule viki kuhlelo Woza Friday silomculo womdumo we-Afro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Ikansili yakoBulawayo lamhlanje isungule kusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Izolo inhlanganiso ezishumelane zithweliswe izipho ezehlukeneyo phansi kwesikhwama lesi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imizi ehlukeneyo yakoBulawayo elithumi lane yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe phansi kohlelo lweBulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho ukudla lokuhlawulela ezemfundo. Ekhuluma ngesikhathi esipha izipho lezi, umsekeli kaMayor wakoBulawayo uCounselor Mlandu Ncube ubonge amankampani athe apha loba kunzima ngesikhathi seCovid.
Silohlelo lwethu all-time Mayor's Christmas Cheer Fund lapho idolobho eliqoqa khona abafisa ukunika abadubekileyo njengoba kuyisikhathi seChristmas. Ngakho so namhlanje basiphile ukubana sinikeze izizalwane zakoBulawayo. So sithanda ukubonga sibili sibonile amankampani amakhulu asinikezile. Sithi uNkulunkulu ababusise noma bekunzima ngeCovid kodwa babona kungcono bekhumbule abanye abantu.
Okugcizelelwe umfundisi uDanisa Moyo onilunga lekomiti ebona ngohlelo olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Uhlelo lwalamhlanje luphakamisile kakhulu umoya wami ukubona ama-donation amaningi kangaka banike ngesikhathi komile kangaka siphakathi kwale COVID efikileyo. Kodwa mbone ngendlela abaphakame ngayo basiza abantu. Ngiyabonga kakhulu.
Elinye ilunga le-Mayor's Christmas Cheer Fund uDokotela Nothando Moyo uncome abelule izandla besipha.
Liyajabulisa kakhulu ukuthi abantu banike ngesikhathi izandla zimfitshane. So kuba kuhle ukuthi sihlangane ngesikhathi esinje, ngesikhathi sinika ukuthi sikhala. Ngesikhathi esinenge sikhala ngenxa ye-pandemic abantu bebhubha. So kuba kuhle ukuhlangana ngomumo onje obuhle.
Balabo abathole izipho ngaphansi kwe-Mayor's Christmas Cheer Fund ngabe ekuphumuleni geriatric nursing home bemelwe ngunkosikazi Simangele Ncube othe isipho sifike ngesikhathi esinzima.
Thabile kakhulu ngoba sibuye ngesikhathi esingacabangeli, isikhathi esinzima. Sile impact kakhulu ku-budget yethu. So siyabonga kakhulu ngaleli langa langesipho lesi sisitholile.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya osuka eNtembeni Old People's Home uthi umsebenzi ubalula nxa bethola uncedo olunje.
Ngesipho lesi sisiphiweyo lapha Mayor's Cheer Fund siyabonga kakhulu. Sibona ukuza siqhuba sibili sihambe lathi umanganyana ngoba kathesi sesibaningi silabo khulu abangu 30 sibe labo gogo abangu 21 bonke bayi 51 umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa nxa sincediswa indlela ibalolu siyahambeka
uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani apha izipho ezehlukeneyo ezisuka njalo ziphiwe wonke umuntu oswelayo kobulawayo namhlanje isikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund siqalile njalo ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo lozulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukalile umhlangano omkhulu owebandla lezaphu yowe Congress lapho kulabantu abambalwa abagoqela umnumzana Sibanilizwe Nkomo indodana kaMoyi uDr Joshua Mqabungu Nkomo abafisa kungena esikhundleni sikamongameli webandla leli esake saphathwa nguMoyi uDr Nkomo kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athe kwaqa namhla amalunga ebandla lezaphu eCentenary Park kobulawayo okwenzelwa khona umhlangano weCongress okumele wenziwe ibandla leli sakhokhelwa nguDabengwa wayengene esikhundleni sikaNkomo. Bathi isifohlile inkunzi ngoba kukhanya engani sebelosekelo olumangalisayo. Umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumele sebandla leli uthi abantu bavela endaweni ezithiyeneyo ezigoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
Amaprovinsi wonke ayenza uzaphu akhona lapha sine-diaspora, i-diaspora ikombina i-comprise i-America ne-Europe ne-South Africa ikhona lapha lama-10 provinces aweZimbabwe wonke silawo lapha. Ama-delegate aqala ukufika izolo efike office for registration ne-accreditation. Bafike kwaze kwasa iMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Manicaland zonke zifike ebusuku.
UNdlovu uthi bambalwa abafuna ukungena esikhundleni sikamongameli.
Ama-candidate ethu akhona contest i-presidency abalapha siloSibangilizwe Nkomo, loBernard Magugu, loStrike Mkanda. For the first time okokuqala kumbali yehistory yezaphu i-presidency is being contested. Nangensuku zabo Nkomo Mqabuko ayengakhontesti i-presidency loDabengwa layikazanga akathole i-opposition but okwakuqala i-congress leyi with multiple candidates vying for the presidency. Ku-SG sinomthulisi Hanana okwakhathesi akala muntu ongathi ugqugquzelana laye ungani uzangena shuti okwahanana. I-TG usalo Peter Msebele Picha Msebele okwafuna ukuqoquzela uba SG sebekhulumisene loHanana wangena ku-TG. Chairmanship silo Dlamini John Z Dlamini Richard Kenne lweZipra ukuba ngu-chairman vele Martinoth sibe lo Mark Mbayiwa obe ngu-current TG okwaba ngu-presidential candidate kodwa sededele uSangelizwe okwaMbayiwa wathi ngwangcono abe ngu-chairperson.
Unkosikazi Thoriso Moyo owalwa impi yenkululeko uthi uyakuthakazelela okwenzakalayo.
IZipra lonyaka imangalisile ibuthene yazofunana yabona ukuthi into yayo kasahambi ngoba abantu abeza ubuhlungu iZipra ilethile izweleni then iyalethile izweleni yalinika abantu ababesibalwela ukuthi sabakhululeke but abasahambisanga ngendlela eyiyo so we are coming back to take our positions in ZAPU. So that is hapu sifuna ivuke.
Umele abalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra umnumzana Ben Ncube uthi sebeyivuselela izaphu.
Esikukhangeleleyo kuCongress yezaphu lapha ukuthi abantu bedinge ubukhokheli obuza kwenza inhlanganiso iqhubekele phambili ivuke njengesikhathi sikababa uJoshua Nkomo.
Ozakhethwa ukuba ngumongameli webandla lezaphu ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lohulumende ngezakhiwo ezahluthunwa nguhulumende kaMoyi uRobert Mugabe zikoqela amapulazi, amahofisi lengwalo ezimumethe imbali yezaphu leZipra. Ngimele iStudio 7 ngese Maryland ngokips Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
EZimbabwe inani lasebehloliwe batholakala bele COVID-19 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngumbimbitho nyakenye. Selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,880 ukuguqela abantu asebephephe kulo mkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu 127,596. Kwafa inkulungwane ezidlula ezine lengxenye 4,675. Kubika abogatsha lwezempilakahle. Ngunje sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 ukuthi abayizigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million bahlatshwa wonke omabili i-first le-second dose. Imali edingakala ukunakekela imuli elabantu abayisithupha eZimbabwe ibiwa isikhuphuke okumangalisayo yaya kunkulungwane ezidlula amashumi amane 42,708. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embikweni owethulwe ngabeZimbabwe National Statistics Agency Stats kusitsho ukuba indleko edingakalayo isikhuphuke okwedlulisa amalawulo xa kuqathaniswa lenyanga ezisanda kwedlula. Imali leyi iphezulu kakhulu kuleholo lezisebenzi eziningi ikakhulu ezikahulumende ezifana lababalisi bona bahola inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola 30,000 RTGS. Ingcishi ecubunga ezomnotho umnumzalo banondo uthi kumele kudingwe indlela zokulungisisa lesi simo.
Ukukhwela kwempahla lokho kuzenza impilo ibe nzima kumuntu nje, an ordinary person. Uhulumende uyakwazi ukuthi angakwenza njani ukuthi kudlule, kodwa uhulumende wethu kafuni. Singakhohlwa ukuthi ukuqansa kwempahla kwaqala ngo-2014 lapho kwaba khona le bond coin. Kuthi uzokufakwe i-bond note ngo-2016 izinto zaziyaqala ukudura-dura lalamuhla intengo lokhu isiyaphezulu.
Uqhubeke ethi uhulumende nxa engathathanga amanyathelo kuza kuba nomonakalo omkhulu kwezomnotho eZimbabwe.
So kunzima nje ukuthi andibaphile ngoba ukukhwela kwangikhona akuhambelani futhi loholo lwa nxa kuyukuthi bayasebenza ngoba inengalisebenzi. So impilo iza kuba nzima. So icebo singalitsho kuhulumende ukuthi ufake imali kadingekho necessary kusibe layo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Law Teachers Union ATUS umnumzana Themba Kuyemoyo uthe bathwele nzima kulesi simo somnotho.
Thina njengababalisi esiyisebenzi kahulumende kuyasethusa lokhu ngoba iholo esiliholayo kathesi lincane kakhulu nxa siqathanisa lentengo lezidingo ezifunakalayo ukuthi umuntu anakekele imuli yakhe.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi seHarare umnumzana Thinashe Makombe
atshengisela ukuthi eZimbabwe ngikhona sizohawula. Ngoba le mali ekukhulunywa lapho sesikhanyela lokuthi abantu abayi-6 hhayi akulobunzima sibili esibukhanyeleyo la. Abantwana bethu siyabazwela nje ngoba bazathola nzima ngalokhu esilakho. Hhayi sicela ukuthi akuvume uhulumende asibonise la ukuthi angayenzani ukuze sikwanise ukuthi sihlangane lobunzima lobu kwanise ukuthi siphathisane laye.
Incishi kwezomnotho zithi ukukhuphuka kwentengo kubangelwa yimikambo yokuthenga lokuthengisa imali emibili ethi esemthethweni webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe nalowo olesilinganiso esiphethwe kabili ongekho emthethweni. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule ngoba baphathi intambo kahulumende basemhlanganweni webandla le-ZANU-PF. Uhulumende uthi uzabopha abantu bonke abathengisa imali emkambo wensitha kodwa kakula okuningi osuke kwenzakala ngoba iziphatha amandla zikahulumende lazo zibikwa ziphatheka kulumkambo. Izimstats iveza ukuba Imali edingakala ukuba umuntu oyedwa aphile kunyaka kamfumfu ibizinkulungwane eziphezu kwezinhlanu 5092 ikhuphuke isuka unkulungwane ezingamachumi amane 4734. Imali yokukhuphuka kwentengo ngale nyaka kamfumfu ibe ikusilinganiso sokwedlula isithupha ekhulwini 6.4%, sisuka kokuphoze kufike kokuhlanu ekhulwini 4.73% ngenyanga edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane. Abe-MDC Alliance bathi sebelobele inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations incwadi bekhonona ngokuthi isithunywa salomanyana unkosazana Helena Doran uqhube uphenyo oluphezu kwezitshezizo zenotho ezetheswa abanye abe-ZANU-PF eyamele igcwele. UDoran wethule impumela yophenyo lwakhe izolo ekhuthaza elemelika lelebhilitshani ukubana esule izitshezizo lezi ngoba ziphazamisa impilo kaZulu Makhaza. Kodwa umsekeli omkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Thindai Bithi utshele intathelizindaba namhla ukubana uDoran uveze sobala ukubana wayamele kucele likarhulumende emhlanganweni abawenze laye ngolwesithathu ngoba ubengabavumeli ukwethula imbono yabo bekhululekile. Ngokunjalo Bithi uthi uDoran kafakanga imbono yabo ngezitsheziso lezi kugwalo alwethule izolo. Abe-MDC Alliance bathi kabavumelani lokumunyethela ugwalo lolu okugoqela udaba lokuthi izitsheziso zenza kube le nkohlakalo elizweni lokuthi zidala ukubana eleZimbabwe lehluleke ukuboleka imali emabhanga omhlaba. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele uhlaziya ezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncobe ngalolu daba.
Benza kahle kakhulu ukuthi babhalele i-United Nations bafake isikhalazo sokungaziphathi ngendlela efanele kuka-Special Rapporteur uDoran. Ngokuba nxa ngabe ngesingawe ubona engaziphathanga ngendlela eveza ukuthi uzimele kathathe ihlangothi, ulelungelo lokuthi ubhalele laba abaphezu kwakhe abaxhashi bakhe ukubeke kucace ukuthi hayi kangisuthise kungesithunywa lesi sibuye sazothatha uhlangothi lweZANU-PF ubuye vele engumuntu ozobhala lokho okufunwa yiZANU-PF. Ngakho-ke okunye nje lokhu kuhlangana labo-MDC le-Civil Society lani bese kuyikugcwalisa nje ukuthi kubonakale sengathi ukonsultile, but njengalokho abanye bekubona kubonakala sengathi ubevele sele script sakhe esipheleleyo esokugcwalisa lokho iZANU-PF ehlala ikukhuluma ukuthi ama-sanctions iwadilizwe ilizwe kalidilizwa yi-corruption lokubuswa kwabi kwelizwe.
Yona i-United Nations kumele iluphathe njani lolu daba?
Singakhohlwa ukuthi u-Special Rapporteur lo oze lapha ungaphansi kwe-Human Rights Council ye-United Nations kulugatsha olungaphansi kwe-Office of the High Commissioner for Human Rights okuyinhlanganiso ye-United Nations ekhangelene namalungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke nxa ngabe sekufikile isikhalazo izakhangela lokho okuthiwa phecelezi ngama-merits akhona kusiya ngokuthi bendlale ubufakazi babo nesikhalazo sabo ngendlela enjani abe-MDC Alliance. I-United Nations isengathatha amanyathelo okuhlolisisa ukuthi iqiniso kambe lingakhi kulokho okubekwa ukuthi ukwenzile umama obethunyelwe kuleli lizwe uDoran. Base besiya phambili-ke kodwa bazayiphendula i-MDC batho nxa befuna njalo ubufakazi obunye ukuthi kuye phambili. Kodwa kakho umuntu ongavika alivikwa licacile lokuthi umama uze vele ezwakala ukuthi uhlangothi ulohlangothi anephezu kwalo luhlangothi lweZANU-PF kazanga ohlangothini lwabantu beZimbabwe ukuthi azokuza ukuthi kambe bona bathini bathi baphethwe njani nxa kuqathaniswa nama-sanctions. Ngokuba there are two sides, kule side leZANU elithi ama-sanctions adilizwe, kule side labantu beZimbabwe bathi iZANU iyedilize ilizwe nge-corruption zokubusa kabi. Ubefanele alilalele lolo side.
UMnumzana Evidlela Ncobe ngocubungula ezombusazwe. kusenjalo elemelika namhla likulandule ukubana izijeziso elazithisa amalunga ezano PF yizo ezivulala umnotho welizwe. Umeli wemelika ku United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield utshele intatheli zindaba namhla ukubana ukungabuswa kuhle kweZimbabwe yikho ukubulala umnotho, hatshi izijeziso lezi ngoba ziqondiswe ebantwini abalutshwana abephula amalungelo oluntu. Kodwa isikhulumeli sezana PF uMnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukubana njengokutsho kukadoane izijeziso lezi zithwalise nzima abantu makhaza. Owa manje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wokwele Melika.
Elemelika libika ukuba likhathazekile kakhulu ngodlame lokulwisana olulokhe luqhubekela phambili ngenyakatho yele Ethiopia. Kuphuma imibiko yokuthi isigodlo sesabelo seTigray esemekele kulokwephulwa kwelungelo loluntu ucuko oluqondiswe kuZulu walumango ngabebutho ele Ethiopian National Defense Forces, abebutho lakwele Eritrea ele Eritrean Defense Forces, abohlobo lwe Amharic abalwisa kwele Eritrea abe Tigrayan People's Liberation Front, lamanye amaqembu lamabandla abalwisana kuleso sigaba. Kusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwaZulu ongahlomanga, ngakho ke sikhuthaza amacele wonke akulokhu kulwisana lokufuthelana ukuthi bahloniphe amalungelo abantu alandele imithetho yamazwe omhlaba elawula ukulondolozwa kokuthula. Kusho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price. Uqhubeke ethi siyavumelana nalo nobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba UN Secretary General kanye lenkokheli yamazwe abensundu African Union ukuthi kuqakathekile ukuthi kudingwe isombululo sokulungisisa ingxabano edale umonakalo osemhlubulweni wangenyakatho yele Ethiopia. Sikuthaza uhulumende wele Ethiopia kanye labebandla ele Tigrayan People's Liberation Front ukuthi kumele bakhulumisane nomlotha, bahlale phansi bakhulumisane, badinge indlela yokulungisisa ingxabano yabo ngomlomo hathi ngodlame. Ukuqonga kwemibiko yezehlakalo zodlakela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu osokwenzakala sokudinga ukuthi amazwe omhlaba aphatheke njalo ahluzisise edinga indlela zokuqeda lodlakela. Uqakathekile ukuthi amacele wonke alwisanayo avumele uphenyo lwamazwe omhlaba ukuncedisa ukuthi enelise ukuhlala phansi akhulumisane. Sikuthaza ikakhulu uhulumende wele Ethiopia ukuthi avumele abaqhuba lolu phenyo ukuthi bafinyelele ingqatsha zakhe zonke ukuze benelise ukuphuma lamacebo okuqeda lodlakela. UPrice uqhubeke ethi sikhangelele ukwethulwa ngombiko ovela kwabe commission ebona ngamalungelo oluntu enhlanganiseni yomanyano wamazwe omhlaba e-UN High Commission for Human Rights ngesimo sokwephulwa kwelungelo loluntu okwenzakale esigabeni se-Tigray kanye lempumela yophenyo lwe-commission e-Ethiopian Human Rights Commission. Sikhuthaza njalo ukusebenzelana kwama-commission la wenhlanganiso yamazwe abensundu afana le-Commission of Inquiry of the African Union kanye le-Commission on Human and People's Rights. Ugcine ngokuthi kuqakathekile ukuthi kudalwe isimo esimgceke sendlela yokudinga ukuthi ngobani abephula amalungelo abantu nxa bengafunyanywa belecala bajeziswe, okulakho ukupholisa amanxeba njengendlela yokulondoloza ukuthula kuleso sigaba.
Belilalele edabeni oluveza imibono kahulumende wele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday liviki silomculi womdumo we Afro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi Trick Caesar, yena osebenzela ekobulawayo. Asizweni ke exoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Utrix
asiza legama aliphiwa ngabantu ngoba esakhula wayethanda ukuqila abanye kodwa abuye abasize njalo bengaboni udlala ngengqondo zawo. Sizwe kancane ngembali yakhe.
Ngizalwa ngumama uK Moyo ovela ePlumtree ngikhulele khona kuBulawayo. Ngifunde eRangemo Primary School, eMgoqo Primary School, ngifunde eMandwandwe Secondary. Ngase ngiqala ke imusic, ngaqala ncane kodwa ngirelease my first public record ngo-2017, Levelocity Records.
Kona abamenza wazizwa esiba lemfutho ukuthi angene kwezomculo.
Ngandlalela kakhulu umculo lo wabathi R&B ezothando. Ngakhula ndlalela iBoyz II Men labanye abaningi neni. Ngasengi kuthazwa ikakhulu uKelvin Lomuzi ababehlabela ingoma leziyana mawufuna. Yizi ingoma keza inspireayo ukuthanda ingoma zothando.
Ngothando kakhulu Trixiza, wona umculo wakho ubiza uthini?
Umculo engihlabelayo ngawupha ibizo elithi Inxele ngenxa yokuthi awujwayelekanga, ngihlanganisa izinto eziningi ezingahlanganiyo, izinto amadoda amaningi angakhulumi ngayo, like ethandweni ukuthi baqanyule inhliziyo labo abakhulumi.
Sesithiwa isikhathi, balaleli abafuna ukucindezela eyabo imculo bengakuthola ngaphi Trixiza?
Na ngitholakala eVelocity Records, istudio lesiyana esiseduzane leze sapower plant kuBulawayo. Na ngingu-producer, ngisound engineer khonaphana, ngiyakwanisa ukuncedisa abaqalayo labanye abafisa nje urekhoda umculo ohambelana lwami. Kufacebook ngitholakala kuTrixiza, kumbe Calbista, kumbe liyasidinga kupage leVelocity Records.
Umdumo lo ubiza Nxele Music, uyadoba ucula nguTrixiza ongiye wesikhwetshelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempilaso nemnandi, igaramu ngu-Ezra Jesus Banda. Bye bye.
Was it in your summer series? The middle of the hungry, I'm a mean, I'm a mean,
ngehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo lamhlanje isungule ukusemthethweni isikhwama sokuhlanganisa izipho ezizakwabelwa abantu lenhlanganiso ezehlukeneyo phansi kohlelo olwe Mayor's Christmas Cheer Fund. Uqalile umhlangano omkhulu webandla lezapho oweCongress lapho kulabantu abambala abagoqela indodana kaMoyi uDr. Joshua Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli webandla leli. Kuli viki kuhlelo Woza Friday besilomculo umdumo we-Afro Soul uPatrick Nyawumwe odume ngegama lokuthi yi-Trick Season. Silugqibele lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisenga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.